abantu abakunhlanganiso ezichiyeneyo batshengisela besithi ukambarani kalandelanga umthetho ngakwenze umeya umnumzana Solomon Mguni ekukhefu. Omunye wabaswele okwenziwe ngukambarani ngumnumzana Ambrose Sibindi owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Okwenzakala koBulawayo sikunanzelela ukuthi sizwa kuthiwa uTown Clerk usemise umsebenzi emiswa ngudeputy mayor. Sibona ngathi kulento engaphathwanga kuhle lapha ngulo deputy mayor. Okokuqala siyananzela ukuthi nga kulezinto okufanele uTown Clerk azilungise kumbe kulama allegations okuthi le cala lenzileyo, thina siyakholwa ukuthi bekufanele kube lama investigations engasuspendwa kumbe angangani ngama-charges. Asikungazuzeki ukuthi nxa udeputy mayor esale ebamba isikhundla masinya sajikijele kodwa ngeTown Clerk engamele into zenziwe kuhle, ligali bazaba le-problem. Khathesi nanyeza kami isikole ngathi into la ibanjwanga kuhle, lanxa uTown Clerk ngathi kule cala mbekalacala kodwa indlela okwenziwe ngayo isikole ngathi hhayi akubanjwanga kuhle.
Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi iphutha lekhansili lenziwa yikuthi nxa kulokhetho abantu bakhetha ibandla lombangazwe hathi abantu abangenza umsebenzi oqotho.
Nangani ukuthi inkinga esiyibona eBulawayo City Council ibangelwa yindlela abantu abakhetha ngama-councillors ukubambanisa ukhetho lwezabelo i-local government lokhetho lukamongameli nabalungisayo lephalamende kwenza ukuthi abakhethayo bangakhangeli bathi bangakhangeli ukuthi ngabantu abalomsoco yini abamele bamele ekhansili, ngokunjalo ke bavotela bekhangele ibandla okubangela ukuthi kuvotele nje ingcekeza yonke ongayikhangela. Yikho sibona kusenziwa sanasana umshado wezinja ekhansili kungoba abantu bavotele bekhangela ngabandla ezombuso lokuthi bakhangele abantu abavotela ukuthi ngabantu abazosebenza kuhle yini abakwazi ngokuphatha uzulu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo obe ngomunye wabatshengiselayo kumahofisi kamsekeli kasodolobho uthi bafuna uKambarani ahambe.
Thina sifuna ukuthi sizwe ukuthi athi kwala amasela la abuya ezohlukumeza abantu bakithi kibo sebeqedileni okuluhlupho, yikho sithi sikwenzele ukuthi bekuhambe kuyelungisa kibo. Into uKambarani behambe kibo kasini ukuthi sikhulume kwemndeni ngokuba sebesidelela kanje kuhle bekibo, thina kathi aboni uhlupho.
UKambarani uthe kenelisi ukubambeka lamhla ukuba atsho umbono wakhe ngalokhu okwenzakeleyo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.